ubaba uDabengwa ubekhona nabanye abezayo. Bacele ukuthi sizaba khona kwi-Independence Celebration. Basebephuza ukusinika incwadi yakhona. Kodwa-ke sigcine siyafika khona. Njengezapho salwa impi and therefore i-achievement empiyo naleyo fanele ukuthi siyibone. And i-independence, it is a national issue. I see issue of only one political party.
Ubechothoza ilizwe ukuthi injongo zonke zazikhona ilizwe lithola uzibuso yazikafezwa.
Zinye zakhona zaba khona, kodwa-ke zigcina sezidlulwa ngalokhu okwenziwa i-government ekhona kathesi isisenza ibuyela ngemuva iphethe ukuthi yenze izinto lezi isiya phambili. Ungakhanyela i-one man one vote esayilwe nayo isiyi-one man 24 okuthi khona ku-voters roll ethola ukuthi kulabantu ababili abathathu ababhaliweyo, kodwa uzabona ukuthi umuntu yonalowo uyabe ngitholakala emaphepheni athiyeneyo ezigabeni ezithiyeneyo engumuntu oyedwa. Sokutheni thina salwelele yoni one man one vote? I-land reform ayisacacisanga ukuthi khona injongo yangkhona imi njani. Ungabona it has been very chaotic futhi khona ayizange ilungiswe kakuhle. Ukunikwa abantu abakwenziwayo iZimbabwe isinhlekisa i-Southern Africa okunjengamalungelo abantu. Abantu bathole ukuhlala and abantu bafanele ukuthi kukhuluma izinto abafanele ukuthi bazikhulume kunjalo njalo.
Kodwa okukhulunywe lamuhla enkundleni ye-White City Stadium lithakazelele indlela oqhutshwe ngayo.
Uyabona ukuthi nxa ukuthi wena ungaphathanga izinto zangkhona uyabuhlezi ukhangele abakukhulumayo. But into esibone e-White City Stadium iyahlukuluza ngobana khona babe vele bekhona begcwele begqoke amaphathi begalia. Yizani u-PF ebigqokile sithi thina hawu madoda, njengoba lina kukhona ukuthi savumelana ukuthi hayi nxa kuyi-national event abantu abafanele ukuthi bagqoke impahla ezabaphathi amabandla abamelelele. Bathi khona hayi thina yi-PF njani esibusayo akula muntu osiphela into osala ukuthi siyenze.